Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesibili mhla ka 16 Hlolanja 2021 ngikhathazwe Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Izakamizi zakobulawayo zithi ukwengezelelwa kwamaviki amabili kwezikhonjiso ze-COVID-19 lockdown inyathelo elihle. Lokhu etheleka amazwi enduduzo ngemva kokutshona kwenduna yakogodlayo unduna Vezi Maduna Mafu. Osomabhizinisi sebamukele ngenjabulo inyathelo likamongameli uNelson Mnangagwa lokubavumela ukuvula amabhizinisi ku-COVID-19 lockdown. Sente lezindaba lezinye lisezizwa kulo msakazo. Isilinganiso sabagula besila emkhuhlaneni we-COVID-19 samachumi phose ayisishiyagalolunye 87.3% kulabakhulelwa yiwo siphezulu. Phakathi kwenkulungwane ezedlula amashumi amathathu lanhlanu, 35,222. Kule nkulungwane ezedlula amashumi amathathu, 30,751. Abagule umkhuhlane basila. Leli gciwane libulele abantu abaphose bafike enkulungwane eyodwa lengxenye, 1.4. Lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho nyakenye. Ezwekazi le-Afrika umkhuhlane lo usuhlasele abantu abayizigidi phose ezine, 3.8 million. Njalo wabulala abazinkulungwane ngungwane phose ezilikhulu. 98,480. Emhlabeni jikelele usuhlasele izigidi eziphezulu kwekhulu, 109.3 million. Njalo wabulala abaphezulu kwezigidi ezimbili, 2.4 million. Izakamizi zakobulawayo zamukele ngenjabulo ukungezelelwa kwangamaviki amabili kweziqondiso ze-lockdown. Abantu bethi leli linyathelo elihle ngoba umkhuhlane usudale umonakalo omkhulu elizweni. Kodwa bacela uhulumende ukuba naqhubeke eyekethisa ezinye zeziqondiso ze-lockdown ukuze benelise ukuziphilisa. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Ubulawayo uncoma ukungezelelwa ngamaviki amabili kweziqondiso ze-lockdown ezaziswe ngumongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa izolo. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Nkululeko Nyathi uthi akalankinga laleli nyathelo.
Mina u-extenda we-lockdown hayi angilankinga lakho. Ngibona ngani into e-right njengoba ku-extendwe nge-2 weeks. So njengoba uthi sizothwasa kulo muthi obuyile lapho vele eChina ozoncedisa lapha lawo ukuthi ubonakala ukuthi umkhuhlane lo unjani. So ngibona ngani ku-right ukuthi ba-extend ukwenzela ukuthi baqale bebone ukuthi umkhuhlane lo uyangaphi, lo muthi wakhona lo uzancedisa njani. Ngoba kathi sinxa ukuthi bengayi-extendanga bangavula umuthi kungabonakala ukuthi umuthi wakhona usebenza njani, uncedisa njani. So ngibona hayi uku-extenda ngibona ngani into e-right. Umkhuhlane silawo sibili, so sasamile sadinga ukuthi sisalwisane lawo.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosazana sisaseNkosi Ndlovu yena ukubona kukuhle kodwa ufuna ulwazi olucacileyo ngejekiseni lokuvikela umkhuhlane ole-COVID-19 vaccine.
Kulicebo elihle sibili kodwa kwesinye isikhathi suka sibone ngani uyasincindezela ngoba akakhangeleli abantu abaphandle ukuthi baphila njani. Kulabantu abaningi abalahlekelwe imisebenzi okufisa ukuthi ngakumbe ukhona akwenzayo asilungisele wonke umuntu abuyele emsebenzini. Okoku-extend isikhathi lokokwenzana ayisikho ukuza kuqeda i-COVID kodwa kufanele ukuthi abekwazi ukuthi abantu basebenza njani lokuthi lokhu akukhulumayo ukuthi umuthi ukhona owayabuhlabiwe abantu kube yinto ezabasemehlweni omuntu wonke nothi ukuthi abantu bebekhethelwa kuhlatshwa ngobungani kubesokuthengiswa leyo mithi.
Umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyobulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Mikhayo Ndiweni uthi bona bajabulela ukuyekethiswa kweziqondiso ezibavumela ukuthi basebenze.
siyakwemukela ke lokhu njengenhlanganiso njalo ke njengenhlanganiso esiphumile kathesi ke sesigijigijima ukuthi sidinge esinganceda ngakho abantu abasebenzayo sisazi ukuthi bavile kunzimeni kade bekukhefu inyanga liyana kaDisemba unyaka uphela inyanga yathi uqala ke kwavala ilizwe zange basebenze kathesi ke ngumthwalo onzima mahlomba ukuthi basukume bazibathengisela ukuthi bathenge imithi yogeza izandla so njengenhlanganiso esiphumile sesikhankasa kathesi ukuthi sibadingile esingakwazi ukuthi sikuthole sizabanikeza ama-sanitizers sibanikeze ama-thermometer sibanikeze nama-mask lamapenda ikakhulu ke osele amadolobho ukuthi benelise ukuthi babhebe lapha nemkambo izikhala zivele zivuleke
olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo ongumabhalane jikelele we-ibhethu likazulu uthi udubo nje ukuthi uhulumende akacaci kuhlelo zokuqeda lolu bhubhano.
Izelelwa kwe-lockdown kamboni kuyinto embi kumbeni esizayo ngoba abantu badubeka abantu abalalutho nohulumende akakacaci ukuthi i-vaccine iyahamba njani. So kuqhubeka njani bevalele akudali mahloko okuqakathekileyo ukuthi uhulumende atsho ukuthi njengoba kulo hlupho lolo sililungisa njani sisiya phambili. Kodwa ukuthi ku-extend kumbeni kunga-extendwa as long as kungakabi le solution yokuthi kwenziwani kusabuya wona la umuthi okuthi uvele eChina kodwa abezempilakahle bengabe ukucedisisa ukuthi kwenziwa njani akusisizi ngalutho.
Izolo umongameli Emmerson Ntambutso Mnangagwa kunkulumo yakhe ayethulele isizwe wengeze ngamaviki amabili iziqondiso ze-lockdown. Embikweni munye uyekethise amahola okuvimba ukuhamba-hamba kwabantu ese-curfew. Abamabhizimusi lemikambo kaZulu bayekethiselwe imigoqo kodwa batshelwa ukuba bamele balandele iziqondiso zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ebona ngezempilakahle e-World Health Organization zokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19. Ngimela iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso ezimela intatheli izindaba bakhuthaza uhulumende ukubana afake intatheli izindaba kuluhlu lwamaqembu azoqala ukuhlatshwa ijekiseni lokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 owe-vaccine. Abenhlanganiso lezi bathi ngoba bavele bakhona kuluhlu lwenhlangothi zezisebenzi ezigqakathekileyo ama-essential workers kusukisela ekuqaleni kwezikhonjiso ze-lockdown. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Linkuthazo iza ngesikhathi uhulumende esanda kwamukela umuthi we-Sinopharm kungekho nhlawulo ovele kwele-China. Uhulumende uthi phezu kwesipho senkulungwane ezingamakhulu amabili zamajekiseni awe-vaccine lawa kulamanye azinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 600,000 asebewathenge kwele-China abawakhangelele ukufika elizweni ekuqaleni kwenyanga ezayo kambimbitho. Kungalesi sizathu abenhlanganiso ezimela intatheli izindaba okugoqela abe-Media Institute of Southern Africa, MISA Zimbabwe, bemkhuthaza uhulumende ukuba akangazikhohlwa intatheli izindaba lapho eqala ukuhlaba labo abasebenza kunhlangothi ezimqoka ama-frontline workers. Isiphathamandla se-MISA Zimbabwe, uNqaba Machazi, uchasisa ngenkuthazo yabo leyi.
Singakhangela ezambia sebenze njalo ukuthi hayi manje sanza okuthiwa i-priority list intatheli izindaba lazo zikhona phezulu khona lapho ukuthi ziyathola live vaccine ekhona. Ngakho-ke bekuyisicelo sethu kuhulumende ukuthi bekhangele ukuthi ama-journalist lawo efakwe khona lapho engafakwe asitho ukuthi bayaqakathekisa ukudlela wonke umuntu kodwa ukwenzela ukuthi siqhubeke sithola ulwazi i-access to information ukuthi intatheli izindaba ziqhubeke zisebenza kuqakathekile labo ukuthi bekuthole le vaccine ezayo.
Isikhulumeli esenhlanganiso yentatheli izindaba ezisacathulayo e-Young Journalists Association Zimbabwe, YOJA, uLeopold Munende uthi kusobala ukuba uhulumende engaziqakathekisi kangako intatheli izindaba.
obekusenzakala ukuthi uhulumende ubengani uyasikhohlwa thina njengentatheli izindaba. Singakhangela i-lockdown ye-announcewa ngo-March last year, basikhohlwa ukuthi besifake lathi kulist yama-essential service providers, kodwa yibo ababesibiza kuma-press conference asazi ukuthi babe sisizabuya njani. Siphinde sikhangele ngo-January u-vice president Constantino Chiwenga esinika i-list elama-essential service providers, wasikhohlwa futhi. Sesibona-ke i-vaccine sibuya ivela e-China and kukhanya labo baphinde basikhohlwa, kodwa baye belokhu besibiza kuma-press conference. Besicela uhulumende ekhayelisise lolu daba, ebone naye ukuthi intatheli izindaba zingadinga i-vaccine le, njengoba siyabe sikhuluma lapho sisebenza lapho bona njengabameli bengatsha zikahulumende.
Okusekelwe ngeyinye njalo intatheli izindaba esebenza izimele uDesire Juma.
Njoba isifikile uhulumende ubese wafaka i-category yabantu abazaqala ukuvaccinate ama-frontline workers, ama-journalists baqale labo babe one of the first bantu ama-frontline workers abazaphiwa leyo ivaccine.
Kunsukwana esanda kwedlula, umsekeli womphathi ntambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro uchasisele uZulu ngendlela uhlelo lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni luzoqhutshwa ngayo, kodwa isimanga yokuba akazange agoqele intatheli izindaba.
Health workers, port of entry personnel, ZIMRA, immigration, customs.
Isigaba sokuqala kuza kuba ngisalabo abasebenza kunhlangothi ezibalisa olwezempilakahle, kumingcele, iZIMRA, abe-immigration, customs, ama-funeral parlor, abakunhlangothi bezomvikela, ama-village health workers. Bese kulandela abavele bele mkhuhlane, abantu abadala abeleminyaka engaphezu kwengamashumi ayisithupha, abasezintolongweni, nabasebenza emajele, nabanye abahlala endaweni ezivikelekileyo. Bese kusithi isigaba esilandelayo siza kubangisa labo abasezikolweni lakwezinye inhlangothi ezingekho engozini enkulu kangako.
The third phase will target those at relatively low risk until everyone is covered.
Abenhlanganiso ezimela intatheli izindaba zihle zahlaba omkhulu umkhosi zisithi umkhuhlane we-COVID-19 kunje usuthethe abakulolu hlangothi abanengi abagoqela oZororo Makamba, Janet Munyaka owayesebenzela umsakazo we-ZBC, uFoster Dongosi owayengunobhala jikelele wenhlanganiso emela intatheli izindaba eyeZimbabwe Union of Journalists, ZUJ, owake wasebenzela umsakazo we-ZBC ongomunye wabalwa impi yenkululeko, uCharles Kawaza labanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Lokhu kwethelewa amazwi enduduzo ngemva kokutshona kwenduna yakugodlwayo unduna Vezi Maduna Mafu. UMaduna otshone ngomgqibelo odluleyo ngemva kokugula okwesikhathi eside ukuba ikhanyelelwe ukungcwatshwa kusasa ngolwesithathu. Abanye babathunele amazwi enduduzo ngabenhlanganiso yabadabuka okugodlwayo eyegodlwayo Development Trust, benyele isiphathimandla sayo uMnumzana Nkululeko Chuma.
Sanda ukuletha induduzo sikhulumisana sikhalelane ngenkosi yethu sikhothene ubaba uMathayi, sikhulumise abemoli, sikhulumise izihlobo zonke zakwamafu, sikhulumise ugodlwayo jikelele emathekeleleni yonke. Silusizi kakhulu, siyakhala ezimathonsi, inyembezi ziyageleza, inhliziyo ziyabubula ngemva kokulahlekelwa ngubaba wethu ebesimthanda ebesiphila naye. Kuningi esikufunde kuye, kuningi asiphathise ngakho ekusikhuliseni lokukhuliseni ugodlwayo. Siyinhlanganiso ebunjwe ngabantwana bakugodlwayo benanzelela ukuqakatheka kokuthi sifuqeni izinhlelo zokuzithuthukisa siyinzalo kagodlwayo. Sithe sibumba linhlanganiso safika kuba kuMathayi, wasamukela ngesihle, saletha umbono wethu esilawo singabantwana bakugodlwayo, indima esifuna ukuyidlala esingakwenza singabantwana ekuthuthukiseni isigaba sakwabo. Asamukela kuhle ngesihle, sacoca naye, sambikela, waveza ukujabula okukhulu kakhulu evele ithanda ukubona abantu bakugodlo abaphakamayo befisa ukuthuthukisa indawo yakwabo.
Lina njengogodlayo abakhatshana lekhaya liyenelisa yini ukuhamba emngcwabeni?
Thina sizimisele siyilungiselela ukuhamba ukuthi siyefika emngcwabeni. Induna ngeyethu ugodlo ubakumafu induna kagodlwayo sizazama ngazonke indlela ukuthi siyefika, siyalungiselela ukuthi siphume sihambe siyefika siyolondolozwa zayo.
Ye, kodwa-ke ngeziqondiso ze-COVID-19 akusoze kube yimigoqo yini?
Sifanele ukuthi silandele iziqondiso zenezo ezikhona ze-COVID, ukugeza izandla, sisanitizer, sigeza ngamanzi alesepa, sikhangele ukugqoka amamaski ethu ukuze sivikele ukuthelela umkhuhlane, sikhangele ukuthi singaminyani, singabi duzeduze, sikwenza konke okufunakalayo ekwenqabeleni lomkhuhlane.
Okweqhawe lesizwe ekade kugcelwe ngabanye-ke?
Ke sikhangelele khona lokho, sikhangela indlela okwakumafu unkonjeni akhokhele ngayo. Ube ngayisinduna kuphela kagodlwayo, ube ngumkhokheli welizwe. Sikhangela imbali yakhe kusukela kudala ekuhlutshekweni, ekuhluphekeni angene kikho, ehlupheka esithekela ilizwe ukuthi likhululeke. Ngesikhangela ukuthi umuntu ube ngumkhokheli welizwe, ibe yinduna engumkhokheli. So bekhangela ukuthi-ke aphiwe leso sicoco, amenyezele ukuthi liqhawe lesizwe. Loba mhlawumbe nginobe ngabeka ekhaya kodwa iphiwe leso sicoco ngemva komsebenzi awenzileyo ekuphathiseni kokukhululeka kwelizwe nokukhululeka kwezabelo.
Lobe ungumnumzana Nkululeko Chumao oyenhlanganiso yeGodlwayo Development Trust ubekhuluma ne-Studio 7 esichumeni kobulawa. Osomabhizimusi sebamukele ngenjabulo inyathelo likamongameli Emmerson Mnangagwa lokubavumela ukuvula amabhizimusi abo lanxa nje ilizwe lilokhu livaliwe nge-COVID-19 lockdown. Untungameli Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Ememezela ukuqheliswa kwesikhathi sokuvalwa kwelizwe ngamanye njalo amaviki amabili izolo, umongameli Mnangagwa wazise ukuthi amankampani azimeleyo kanye labamabhizimusi amancane abazisebenzayo sebengavula. Kodwa uthe kumele baqale balandele zonke iziqondiso ezabekwa yiWorld Health Organization ngenjongo yokuvimba ukumemetheka kwecoronavirus. Iziqondiso lezi zigoqela ukuhlola izisebenzi lokuzitholisa izinto ezifana lamasanitizer. Lokhu kwamukelwe izinhlanganiso zabosomabhizimusi ezifana leZimbabwe Chamber of Informal Economy Association, iMCOSI, kanye lenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Nansi isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Alec Ndlovu.
Thina kuthi ukuthi sesizabuyela emsebenzini, lokho-ke kuyasithokozisa njenge-BVDA ngoba thina isikhathi sonke besivele singabantu abakhankasela i-middle ground, i-balancing position eyokuthi-ke thina besiqakathekisa ukuthi kumele sivikele igcikwane kodwa siphinde sithole esiphila ngakho. Impilo yabantu yeyeme ekusebenzeni, ukusebenza yikho okwenza senelise ukumelana le ndingeko zempilo.
UNdlovu uthi ukuze balandele iziqondiso zokuvikela umkhuhlane lokuhle, kumele uhulumende angenele udaba lokusilela kwamanzi koBulawayo.
Njengalokhu sikhuluma nge-pandemic i-COVID-19 efuna ukuhlanzeka Ncela uhulumende ancedise obulawayo athole amanzi angapheliyo ikakhulu ukugcetshiswa kwegwayisa ngane dam. Sinanzelela ukuthi ngaphandle kwe-COVID-19 ukuswelakala kwamanzi kungasilethela imikhuhlane enjengabo-cholera labo-dysentery labo-daria. Yiso isicelo engilaso sibili ngoba siyananzelela ukuthi amanzi aqakatheke kakhulu ikakhulu kithi esiphatha ukudla labanye abathengisa nje ezinye impahla.
Izisebenzi lazo zithi ziyathokoza ngokwengezwa kwamahola okusebenza. Kodwa unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi ukuqheliswa kwe-lockdown ngamaviki amabili ikwengeza ubunzima uZulu avele ebhekane labo.
Kutsha ubunzima kuzisebenzi ezithize bese zisezindlini zingaholi njengoba amakhampani athize evaliwe. Kuzisebenzi ke amaviki amabili le indlala loba nje sebeyekelisile mpijana kundaba zamahola ayengezelelwa amahola.
Umoyo uthi uZulu sowadela ukuthola usizo kuhulumende.
Kabasakhangelelanga ukuthi uhulumende engabanika lutho. Sibone phela uhulumende sehluleka ukubanceda kumnyaka odlulileyo. Angazake bekhangele ukuthi uhulumende abanike imali ukuze phela betshaye ikhona. Wena bekwazi ukuthi nguhulumende ongasoze akwanise ukubanceda. Yikho nje amakhampani ekhala ngokuthi akwengezelele ke abawazi ukusebenza, abantu bekwanise ke ukuya emsebenzini bekhululekile.
Sixoxe njalo lengcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
IZimbabwe ngokwayo generally economy ngokwayo it's over 80% informal. Okubana abantu baphila ngabakwenza ngensuku ngensuku every day yikho kubaphilisayo esithi ngesikhiwa hand to mouth. So nxa usubavalele ezinye iviki ezimbili ukhangele ukuthi bake bavalelwa inyanga ezidlulileyo eminyakeni ophelileyo ubasa phakathi kwezikweleti ezinkulu kakhulu njalo leta ukuhlukuluzeka okukhulu kakhulu. Sikwazi njalo ukuthi uhulumende wethu akalayo icapacity loba imali yokuthi ancedise abantu ngesikhathi lesi kunje so. Kodwa kuphinde ukhangele kwezinye indlela ubana kuncedile ngalesi sikhathi ukuvala ngoba amacases ade sesanda kakhulu kungakabi le-lockdown. Kodwa sithi uhulumende kufuze abe balansa ukuvala nge-lockdown simanage i-COVID lokuthi abantu bafuze baphile njalo bandle.
Lanxa kungazakali ukuthi iyozala nkomoni ngemva kwamaviki amabili, abanye bathi bakhangelele ukuthi uMongameli Mnangagwa avule ilizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungameli Nkomo.
Izizalwane zaseZimbabwe kwele South Africa zisola uhulumende weZimbabwe lowe South Africa ngokwehluleka ukukhulumisana ngokuvula isikhathi sinye imingcele langezikhathi zokunqabela ukuhamba-hamba kwabantu ezecurfew. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ithelo leSouth Africa lokuvula umngcele weMessina Beitbridge izolo lilethe injabulo enkulu kunengi labeZimbabwe. Abanye amapasipoti asephelelwe isikhathi. Kati abanye bafisa ukuyabona izihlobo ekhaya ngemva kokwehluleka kwenza lokhu ngekhefu lekhisimusi. Kodwa ke lintokozo isiphenduke intukuthelo kwabaningi njengoba izolo uhulumende weZimbabwe ehlulekile ukuvula ngele ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa esethe inkulumo yakhe ngokwengezwa lokuyekethiswa kwemigoqo ye-COVID-19. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Prudence Moyo uthi kuyadanisa ukuthi uhulumende bobabili abakubonanga ukuthi ukuvula kucelele South Africa eleZimbabwe lisavalile yikuchitha isikhathi ngento engeke isebenze.
Kuyabe kumele kube khona ukukhulumisana ngoba kulobudlelwana obukhulu phakathi kweZimbabwe leSouth Africa, kumele ngani kuyahambisana. Ikuthi nje elizweni leZimbabwe iqiniso ikuthi inhlelo vele azihlelekanga kuhle ngoba vele le governing yakhona ivele nje ayihambi kahle, izinto ziphonga ukwenziwa. Umuntu nje avuke nje kusena athi khona thinovura na ethethi.
Ngeviki ephelileyo inkampani kahulumende wakwele South Africa ayibona ngezemingcele i-Border Management Agency ithi iqhube inkulumo leziphathamandla zomngcele eZimbabwe kuboniswana ngendaba ezigoqela ukuthi izikhathi zokwenqabela ukuhamba kwabantu zihambelane. Kodwa ke lokhu akwenzekanga njengoba iSouth Africa isenqabela ukuhamba ngo-11 ntambama kusiya ngo-4 ekuseni, kanti iZimbabwe imemezele ukuthi yenqabela ngo-8 ntambama kusiya ku-5 ekuseni. Olwela amalungelo abesifazane kwele South Africa unkosazana Victor Smatutu uthi ukwehluleka ukuhlela kwamazwe la omabili yikho okugcina sekubangela ukuminyana okukhulu emngceleni.
Loba nje ukuvula komngcele lowo kuyize nxa iMzantsi Afrika ivulile iZimbabwe yona isayivalileya imngcele. Umuntu usengaba lakho ukuthi aphume eSouth Africa ngo-9, eZimbabwe i-curfew ikhona iqala ngo-8. Akakwazi ukuthi angene eZimbabwe. So kuyethi umuntu ahlale phakathi laphakathi kwemngcele weSouth Africa leZimbabwe alinde ukuthi iZimbabwe izivule owaye umngcele ekuseni ngehola lesihlanu, kugabanxa ihola lesihlanu ekuseni. Vele kusuke sekule mota eziningi ezilinde ukungena eseziphumile eSouth Africa, eziphuma izolo eZimbabwe sivalile.
Yasinisalwa seZimbabwe umnumzana uMakhotebe uthi abukho ubuhlakaniphi bokuthi elizweni elinjengeZimbabwe kuthiwe abantu balale ngo-8 ntambama baze bayevuka ngo-5 ekuseni.
I-transport ziyabe zingekho imali zokugada, begcine besiyafika ezindlini yabo past 8. So kunomonakalo, kumele umuntu ayo-attenda umonakalo, ayokhulumisa omakhelwane, because kulalokho esikubiza kuthiwa yi-ama service, umthandazo, kuthiwa ngumthandazo emkhulekweni, umthandazo. So nxa uza kuthi wena abantu abastophe i-movement ngo-8, so uyabona ukuthi it's a huge punishment.
Emalangeni asanda kudlula, inhlanganiso yabodokotela abezamalungelo oluntu eZimbabwe, Doctors for Human Rights, bakhuthaza uhulumende ukuthi angavuli imingcele yakhe leSouth Africa ngoba kungavulela uhlobo lwe-coronavirus olubhahe kwele-South Africa. Kodwa kumphathi intambo ogatsha lwendaba zasekhaya kwele-South Africa umnumzana Aaron Zwaledi uthi kuyadanisa ukuzwa abantu bekhuluma into engalabufakazi.
Well, we have opened the borders in discussion with Zimbabwe and the majority of people.
Labo abatsho njalo abasitshele ukuthi zingaki izizalwane zeSouth Africa ezingena eZimbabwe ngelanga ezingaletha leli gciwane.
We are going to Zimbabwe on a daily basis, who will bring the variant.
Enkulumeni yakhe kusizwe sonke izolo uMongameli Emmerson Mnangagwa uthe imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus izaqhubeka kumaviki amabili ukuze kwehliswe amathuba okukhwela kwenani labahlaselwayo lalabo ababulawa ileli gciwane. Malesulo 7, Johannesburg, kwele South Africa, inguthuso Khumalo.
Ngizobona ukuthi sikhanye lezinye zezindaba bezigothela. Izibakanizi zakubulawa zithi kwenjezelelwa ngamaviki amabili kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown linyathelo elihle. Lokhu yetheleka amazwe entuthuzo ngemva kokutshona kwenduna yakugodlwayo, uNduna Vizi Matinamafu. kuthi osomabhizimusi sebamukele ngenjabulo enkulu inyathelo likamongameli Emmerson Mnangagwa lokuwavumela ukuvula amabhizimusi ku-COVID-19 lockdown. Siligqiba-ke lapha uhlelo lethu lwanamhlanje elivalelisayo ngokhethesiselomaya. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka.